So we see card descend up of VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgcibelo omhla ka 8 Ntulikazi uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi uZodwa Khumalo Dabengwa, umkakhe kaMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa obhubhele eNgilandi ngenyanga edluleyo ubekiwe lamhlanje indaba zinduna. Izakhamizi zasemaphandleni awewange phansi kukanduna mvuthu zibuthene izolo embukiseni wokubukisa ezokulima, ukweluka kanye lokufuya. Baveza ithemba abakumdlalo wenguqu ukuba imizamo yabenhlanganiso ye-FIFA ingavulela eleZimbabwe amathuba okuthi libuyele enkudlaleni njalo ukudlala lamanye amazwe. Unkosikazi uZodwa Khumalo Dabengwa, umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa obhubhele eNgilandi ngenyanga edluleyo kaNhlangula ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zinduna phansi kukanduna mtshana Khumalo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa enzelwe e-amphitheatre koBulawayo ekuseni. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkonzweni koBulawayo lasentaba zinduna bezovalelisa naleqhawekazi labo uMakhumalo olaliswe eceleni komkakhe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa. Inkokheli zamabandla ehlukeneyo labo baveze ukulahlekelwa okukhulu kwesizwe ngemfa kaMakhumalo. Lokhu kufakazwe ngumphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube owebandla lezanu PF.
Sibuthene lapha ngivumelane ngithi ngempela bathi celebration, it's very beautiful. Zodwa kimi she was a fighter. Singakhumbula ukuthi umkhuhlane umhlaselenini umkakhe emphelekezela time and again efisa umphunyeni wakhe asinde because of that faith usizodwa abelayo wasinda. Saba le hope ukuthi kanti asikuzangelangeni umkakhe wahlatshwa ngumkhuhlane yena obenguyo bekhulumkakhe umkakhe waphanga wedlula but uZodwa wasakelokweni esilwa nawo umkhuhlane.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ambalwa ibikhona emthandazweni owenzelwe koBulawayo andubana ayingcwatshwa emanxeleni. Linkokheli igoqela eyezaphu kulibandla elalikhokhelwa ngumkakhe, ele-MRP, ele-CCC limelwe ngumkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa, abemuli yakoDabengwa leyakoKhumalo, unduna mtshana Khumalo labanye. UMakhumalo owayezelwe ngomnyaka ka-1947 ubhubhele eNgilandi mhla ka-15 Nhlangula ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane owemvukuzane alwisane layo okwesikhathi eside. Uchiye abantwana abahlanu labazukulu abathathu izikhulumi eziningi emngcwabeni wakhe zilandise ngokwelukulwela ilizwe kwakhe eseZambia waphenduka ekhaya kodwa ukubotshwa komkakhe labanye kwamhlukuluza njalo usisebenzele isizwe ngothando langokwezehlisa. Lolu daba silulotshelwe nguAnastasia Ndlovu lalubalelwa emoyeni yimi uProphetess Jeremiah. Ngameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli wezano PF uthi akuladlakela elizweni olutshona lubabazwa ngabanye abantu njalo ufisela iZimbabwe ukhetho olulokuthula olungeladlakela. Lokhu ukutsho emhlanganeni omkhulu owerally webandla lakhe owenzelwe enkundleni yeChemanza eMagunje namhlanje esithi ulethemba isimo esingeladlakela sizaqhubeka ukhetho luze lwenziwe ludlule.
It is good for us. We don't need to please anybody. Wangu mishati no gara, na masabu kedu, mahetme, na mazimambo. Gati parizeku irana. Nile zaguti, maditacha zedu, netu, wasu matatuaro. Kani nga machida kutikuma ito wa mere mere, kutisaru zedu inza, ina kufamba sakanaka.
Kodwa umsekeli wesikhulumi sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCCC umnumzana Kostalo Siziba uthi umongameli akakhulumi iqiniso ngoba soluqalile udlakela elizweni lonke njalo elakhe ibandla kayisilo eliqala udlakela ngoba amalunga alo eyiwo ahlala ehlaselwa mihla ngemihla ikakhulu emaphandleni ehlukumezwa.
Njengabandla le-TPC elikhokelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa esikufunayo kwele Zimbabwe yokuthula ukhetho akufananga kube ukhetho lokulimazana lodlame lodlakela kufanele ukhetho lube umncintiswano wembono ehlukeneyo ama-policies laba bathi sizalungisa iZimbabwe ngcono lalaba bathi balombono otshiyeneyo abantu bekhethe phakathi kwalaba ke ababuya kibo bezokhankasa ukubana bafuna ukubana bekhethwe ngabantu. iZANU-PF ke nxa isihlulekile umncintisano iyazakala ukubana iyabuyela kudlame lodlakela ngoba lingayikhangela imbali yaiZANU-PF ikwenza kwabo uma ikakhulu sebefakwe ke ekhoneni. So thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi uzulu wonke jikelele ukubana kufanele sibe lokuthula singene kukhetho abantu bencintisane imbono ofunwa ngabantu ebenguye ophiwa ithuba lokubana ekhokheni. Asikhathele ngabantu ke abafuna ke ukusibusa ngendlela ke engekho ke evela ebantwini. I-confidence kumnotho welizwe ivela kubana ukhetho lenza ngendlela efrenseni.
Kula malunga awe-CCC atshayo izolo emhlanganeni obukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa Kogutu esabelweni seMashingo ngeviki edluleyo kutshaywe amanye amalunga aleli bandla eMagunje esabelweni seMashonaland West eManicaland kanye laseMashingo. Lanxa ibandla leZANU-PF liqhubekela phambili ngemihlangano yalo yokukhankasela usekelo kukhetho lwenyanga ezayo, ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhu libhekane lenkinga ekuqhubeni lemihlangano ezigoqela ukwaliswa ngamapholisa ukuyenza kwezinye indawo kumbe ukutshaywa lokuhlukunyezwa kwamalunga ayabe enelise ukubuthana. Kunje i-CCC ize yaya emthethwandaba ikhweza udaba lwayo lokwaliswa ukuqhuba umhlangano wabo eBindura ngesonto kusasa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fokembuna.
Izakhamizi zasemaphandleni awewange phansi kukanduna mfuthu zibuthene izolo emkhosini wokubukisa ezokulima, ukweluka kanye lokufuya. Lo mkhosi uhlelwe ngenjongo yokuzofundisana ngendlela yokuqhuba lomsebenzi ngesikhathi umhlaba ubhekane lodubo lokungani kuhle kwezulu kudalwa ikuguquka komkhathi, i-climate change. Kubika uNotaba Dlamini.
The ungabizwa ozwayo omama becula begiya ngapho bebukisa ukudla kwesintu abakade bekuphekile okuthungwayo ngelala okugwecela ingcebethu okubazwayo kanye lenhlanyelo zendulo abazilimayo ukwengeza isivuno. Omunye wabesifazana abakade bekhona kulumkhosi ngunkosikazi Winfrida Ncube, yena oyintshantshi yokulima ngogantshompo njalo engumfuyi omkhulu wengalukhuni lenkukhu.
Ngachaya ugantshompo wami ngiyazuza amabele anganathi exaxa ngidla umnyaka uzuye phela nabazukulu bami. Angicela impuphu, angihlalambekile esiphaleni, kuyangisiza kakhulu kulokuthi ngiyesitolo.
Unkosikazi Shamiso Mpofu uthi kulusizi ukuthi iningi selalahla indlela yokulima endulo yokulima amabele angadingi izulu eliningi okufana labonyawuthi, uphoko lezinye.
Sesikubonile ukuthi kuphila kwakuphilwa endulo lakathesi njengoba kwehlukene kwakusenziwani, sakudinga sakuthola ukuthi khona kumele ukuthi abantu badle izinto esizilimayo ezivela emhlabathini ezingafakwanga izinto kuthiwa yini kwama-chemicals, akuningi okusenza sihlasele izifo.
Umgcini sihlalo weqembu labalimi abadabuka eMatetsi, Chidobe kanye lekaChechethe umnumzana Ngqabutho Sibanda uthi lomcimbi wenziwe ngoba sebenanzelele ukuthi iyasweleka imfundiso kuzakhamizi ngezokulima emizameni yokumelana lendlala ebangelwa yokungani kuhle kwezulu kudalwa yikuguquka komkhathi kule iminyaka.
Iba khona ukuthi ulwazi abantu nxa banika bathatha kancane kancane basuka bebe sebeyandisa zona indlala ikhozwa ukuthi bayandisa zona izilimo esebekebe khunywa ukuthi hayi lingandisi zona ezinjengabomungu zonezi bebe bengandisi lezi ezincane. Kodwa ke hayi sokungconywana lo nyaka nje kungaba yikuthi izulu njeba lingananga kuhle yikho sokubakhozele indlala. Kodwa but hayi iminyaka le nxa kulinywe kuhle ezulwini kuhle hayi ayibi kangako.
Abenhlanganiso ezimeleyo abakumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwemvelo e-Igugu Trust bakhuthaza abantu ukwakha izibaya ezigonjolozelweyo ukuze bethole imvundiso. Ongumfuyi umnumzana Mbuso Nyathi uthi kusukela ekusungulweni kwalinhlanganiso ngomnyaka ka-2020 sebebumbe amaqembu ezakhamizi ezedlula ikhulu okugoqela lalabo abangafuyanga bebolekana izifuyo ezigonjolozelwa ezivandeni.
Siyamanyana singabantu abangu-5 ebantwini abangu-5 silenkomo ezingu-65 esizithathayo. Umuntu lo muntu siyahlala 7 days sitshintshe siye komunye 7 days sitshintshe sifaka izibaya lezi sisenzela ukuthi sonke sikwanise ukuthi lo ngelankomo siyamfakela ukuthi la yanjani akuzuze konke lakho esilakho. Umhlabathi wethu ligusu alila mvundo omningi, so singasebenzisa inkomo zethu leziya zisenza ukuthi thina siphangise ukuzuza isizuzu isivuno sethu.
Umnumzana Memory Sivanda kuhlangothi lukahulumende olwe Agritech uthi baphathisa abalimi ngenhlanyelo zezilimo ezehlukeneyo okuthiwa ngama small grains ayo avuma kulesi sabelo.
Inhlanyelo lezi ezenhlamvu ezincane ama small grain ayamelana lezulu elilushwana, ayamelana lokuchisa kwelanga kakhulu. Uma siqathanisa lo umumbu kawukwanisa ukubekezela, kodwa ke ama small grain ayakwanisa ukubekezela.
Lumkhosi oqhutshelwe emavinkilini awendlovu business center ewange ubuthanise ingcitshi zokulima ikakhulu abesifazane abaveze ukuba insuku sezadlula ukuthi bagoqe izandla ngakho bakubone kufanele ukuhlanganela ndawonye befundisana ngokuthi bengathola njani inzuzo yemsebenzini wokulima lokufuya beselela imuli zabo kusimo somnotho welizwe esingamanga kuhle. Kuphenyo lwezempilakahle kazulu olwenziwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe i-UNICEF ngenyanga kamaba baveze ukuba inani labayizigidi ezimbili 2 million eZimbabwe lisesimeni sendlala esabekayo njalo insane eziningazi khuli kuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso e-Rural Zimvak Assessment emangweni wewange esabelweni seMathebelele North uveza ukuba baningi abangatholi ukudla ngemfanelo. Abe-UNICEF bathi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi osekusenza izulu lingani ngendlela yayizo lo ukuwa komnotho welizwe kanye lokubhaha kwemikhuhlane ehlasela uzulu owenza uhulumende engenelisi ukuphathisa ngokugcweleyo kulaba abaswela ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana.
kuhlelo ezabesifazana lilo sithandekile emhlanga. Siyalabungela kwezikhathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledalela eParliamente emele idolobho lakoBulawayo, njalo elilunga lekomiti yedalela eParliamente ebona ngeziphathelane labesifazana lamantombazana. Sicubungula umnotho welizwe ngesikhathi iningi lisithi alenelisi intengo yempahla ezitolo, njalo impilo ilukhuni. Sixoxa njalo lo nkosazana Vuhle Benkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise njalo. Umqalisi ziba ngonkosikazi Jasmine Tofa.
Abantu bathelele ngaba asazi ukuthi wakuthatha njani. Ungakhangela ukuthi ama-price akhwelile. Ngikunika umzekeliso ukuthi umuntu ubehola $100,000, ungayithatha $100,000 leyana uyiphendule ibe ngama-US dollars, isinkwa siyi-7,000 pound, $1, impuphu $4.50, i-cooking oil $3, i-sugar, i-2 kg, $2.50. So imali leyana siyiphendulele iyabe ngathi ibe $15. So wena enye imali uzayithatha ngakho abantu bayithatha. So lokhana kwenza ukuthi kube lodlakela ezindlini, ubaba ubuya ngkhaya ngelanga lokuqala uzafika akhulume nomama nabantwana bakhulume ngobunzima. Kusasa kwangikhona kumele kube neplan. So it's a very difficult situation.
Liyake lixoxe yini ngodaba lona lolo lwezomnotho welizwe lokuthi luphatha njani abesifazana njengekomithi yepharlamente ebona ngabesifazana lamantombazana?
Sixoxa ngakho kakhulu ukuthi uhulumende kumele aphathise omama labantwana. Umthetho weZimbabwe utsho njalo ukuthi omama labantwana kumele baphathise. So njenge-women's caucus yilo daba esiyabe silukhangele kakhulu, ngokuthi kungayekela ukuphathwa kuhle omama labantwana yikhonapho kungena khona abantwana sebesenza izinto ezingalunganga, njengokungena esibesenza i-child prostitution, sebengasalaleli ngekhaya ngokuthi ngikhaya kulakudla nani. Siyake sihambe sibhoda ngeZimbabwe siyenza ama-public hearing sikhulumisana labomama, kodwa bona omama labo sebediniwe ngathi sibuya sengokukhuluma bengatholi lutho olubambekayo. So kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi omama labo bayabona ukuthi bayanakela.
Sixoxa njalo lo nkosazana Vuhle Benkosi Ngwenya, ophila ngokujobha izibi azithengise njalo.
Umvuzo kakula muntu wenkosi, akula vele kunzima, sila nzima sibili ukuthi nje ungeke uhlale ungahlali yadlani. Mina ngiyavuka ekuseni mbhodabhode nje nama-refuse dump lapha ngidobha ama-plastic. Ngadobha ama-plastic lawana sengibuya ngiwahlubahluba ngiwafaka emabheleni. Ngafaka emabheleni bese ngisiyathengisa. Ama-buyers la abhoda ethenga, abantu nje baye bebhoda bezithengela, bathenga 25 cents kusiya ku-30 cents kg. Utrader uthenga 40 cents kg. Ngabe bathi khwindi jana phela manje kuyephela bathi bona uthiwa umbuhulumende uyangenela ukuthi thina into esidobhayo yizivi lezi akufanelanga sithiwe imali engcono.
Ye lake laba le mzamo yokuthi uhulumende angenele umsebenzi wenu lawo ube semthethweni, kuyaphumelela yini?
Kuyaphumelela nje, kwathiwa kudingakala ukuthi siqoqe nje phela njengama-West Pickers. Singaqoqeka kuba lula ukuthi basebenzisane lapho.
Lisaqoqana yini?
Hhayi, siyaqoqeka, siyazama ukuthi siqoqeke.
Sikhuluma nje, kuyasebenzeka yini lapha ezitaladeni? Kuqala lalisithi kulokuhlukuluzwa ngamapholisa kamanisipala, kumbe abanye abesilisa abathi chiyana umsebenzi kube yibo abakwenzayo. Lisebenza lula yini kulezi nsuku?
Hayi, lokhu kwangani cha ungani sesivumelekileka kudingakala ukuthi siqoqe ukuze siphiwe amaphephethu akwanileyo hhayi kuyasebenzeka asihluphani
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle benkosi Ngwenya ophila ngokujobha izibi azithengise ukuze anakekele imoli yakhe sixoxe njalo lo nkosikazi Jasmine Tofa ilunga ledalele ephalamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami esithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC
Epuma enkundleni uMamhlanga udedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Elina lichona njani zolukandaba siyadibana uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lembongi uObethe Dube owaqala ngekwamukela kuhlelo omnumzane
ngiyabonga kakhulu mfowethu ake ngibingelele abalaleli bonke bese ngibingelela abasakazi okhulumayo ngoObethe wakoDube
sizwa kuthiwa nguwe obe imbongi ehaye owayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma ungasela ukuthi inkonzo yakho le ibingeyani kahle kahle usichazele nje ngamafitshane
ngimenyiwe mina ngathola ucingo lokuthi ake ngizohaya owayengumongameli wakele South Africa umuntu ongumemile wangafihli wathi uZuma ungumuntu wesintwini uyathanda into zesintu sibona ukuthi wena nguwe imbongi eyesintwini ekwazi ukuhaya ngesintu basebe ngicela bathi ngiqoke ibhethi lanqabe uqanda bathi ungaqoke enye imvunulo oqoka ibhethi ubuye ngapha uzohaya umsholozi ngabuya ke uthe ngena phakathi komcimbi yime ngimngenise ngokumhaya ngibona ngani bakithi abalandeli bami bayakwazi ukuthi lithi thuba ngifisa nje ukuthi ngiyafisa ukuthi aliba ngabe uNkulunkulu uyahambele ezifiso zami ngimbone njengamehlo ngithe ngithola lolo cingo ngagijima ngayambona ngamhaya uthande kakhulu inkondlo zami ngize amnika lesithi lami walithenga walibhadala yasike walibhadala wathi hayi senzwa konya uthanda mfowethu uze wathi lezangelo zakhe ngimbhalele zona ngimthumezele
ngikuthazo bani ongayipha labo abafuna ukuthi labo babe imbongi njengawe
ukuba imbongi ngumsebenzi ongathandwa ngabantu abaningi kakhulu imbongi ithandwa ngabantu abathanda isintu yikho kwesinye sesikhathi abanye bazi bathi mhlawumbe inkondlo ithandwa ngabantu abangafundanga kodwa akusilo qiniso ngoba inkondlo ithandwa ngabantu abathanda isintu sintu sivile pho ke nxa usuthe wangena kulumkhakha umeli bonke uyakhweza amasokisi ungathanda ezesintwini ubona ukuthi esintwini leso uyajula uzike uzinze simile ukwenza ukuthi inkondlo zakho zizwakale emphakathini zikuhlehlele abantu bazizwe abanye bathande zesikhiwa nxa uthande zesikhiwa zithande izenzo zijule kuzo njalo kodwa ke lapha enkonzweni ngiyesengubonde mina hayi aso ngitshelula nje njengoku ngikhena nje enkundleni yemidlalo ukhabathaba ibhola kunzima lapha
yena khona ukuba imbongi njengalokho ikho khona kuyaletha yini ukudla etafuleni
yebo kuyaletha ukudla etafuleni kumele uzame nje ngazo zonke izindlela ezinkulu ukuze uthole ukuletha udla etafuleni kodwa kwesinye sezikhathi ungazama nje inkondlo zami ngezikhathi zonke ukungalethilithi ukulethela ubuyanga sengikhulumele imbongi eziningi kakhulu le mbongi nje ehlonitshwa eSouthern Africa uMzwathi Mbuli ayekhala ngakho lami ngengangikhala ngakho ngingakaze ngamtshela so embongini lapha bakithi hayi kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba abantu inkondlo kabazithandi njengomculo akuthiwa kulama shows amakhulu abantu abazivizi imbongi ngoba abantu bake funa ukujayiva bekhitha yithi nxa usuhaya kulamuntu ojayivayo kulamuntu okhitha abayasebelaleli phoke unzima ke lapha kwesinye sesikhathi ungazama sibili kungabuyi luthi etafuleni kubuye nje impukane nobunyonyo kwesinye sesikhathi uzama kube khona ingakho angeke ngithi kuyalethe udle etafuleni njalo angeke ngithi akulethe udle etafuleni kuya ngenhlanhla lokuthi umhlobo wenkondlo zakho uhaya kanganani lokuthi ukhankase wakhangisa kangakanani wathola abantu abathanda inkondlo yini lapho ngaba lenhlanhla ukuthola imthonselanyana
ungavalelisa abalaleli
Ngiyabonga kakhulu abalaleli bakithi ngokusixhasa ngokulalela ukusilandela enkundleni zokuxhumana nabamaphepha andaba ukuthi basiqhamise kungasibo bakithi ngaba sazi ukuthi siyini. Ngiyafisa lokuthi abalaleli mabe sifuna kulokho nyisi kwenzayo esithambo kwakikho kumbe abafisa sikwenze abangakukhulumela emphakathini kuyasithela ihlazo kuseyise kusikhiphe isithunzi abeze ngasese bakhulume lathi sixoxisane lathi kuyasakha umuntu kazakhi wathiwa ngabantu. Angibonge msakazi.
Hello ke ngu-Obert Dube imboni ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gandhi, asidibane njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilalo.
Baveza ithemba abakumdlalo wenguqu ukuba imizamo yabenhlanganiso ye-FIFA ingavulela eleZimbabwe amathuba okuthi libuyele ekudlaleni njalo ukudlala lamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Ukuvakatshela kweleZimbabwe kwenziwe liqula elibunjwa ngabathathu abathunywe yinhlanganiso ye-FIFA ukuzoxazulula ingxabangxoza ebhekane lomdlalo wenguqu kweleZimbabwe kuchazwe ngomnikazi weqembu labasakhulayo le-Golden White uKhoso Nyathi njengesehlakalo esipha ithemba kulabo abaphatheke kulo mdlalo.
Kuyasithabisa ngoba sesikwazi kuzaba ne-interim committee engxenye zabaneutral.
Umdlalo wenguqu uThabiso Ndlela uthi ukhulekela ukuba ilizwe leZimbabwe livunyelwe ukudlala lamanye amazwe ukuze kuvuleke amathuba okuba bebonwe ngamaqembu akwamanye amazwe.
Manje ama-players eZimbabwe sifuna ukubonakala lathi siyabantu abale-talent.
Inhlanganiso ye-FIFA ithumele uSolomon Mudeke, uGelson Fernandez kanye lo-Arthur D. Almeida D. Silva kweleZimbabwe njalo laba baqhube imihlangano labe-Sport and Recreation Commission kanye lomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry. Ilizwe leZimbabwe limise ukuphatheka kunhlelo zenhlanganiso ye-FIFA ngonhlolanja nyakenye ngemva kokuba abe-Sport and Recreation Commission bemise umsebenzi inkokheli yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo yona ebisethezwa umlando wokungaqhubi ngemfanelo yomsebenzi wayo. Kusenjalo iqembu le-Islanders kusasa ngensonto lizadibana leqembu le-Triangle ngase-Barber Fields kuthi kweminye imidlalo iqembu le-Green Fuel lizadlala lele-Chicken Inn ngase-Gibbo, iqembu le-Wange lizanqikelana le-ZPC Kariba ngase-Colliery, i-Sheshame izadibana le-Ngezi Platinum Stars ngase-Bata kuthi iqembu le-Simbabwe lizemukela ele-Manyika Diamonds ngase-Baobab. Sikhangele impumela yemidlalo edlale namhla kusigaba se-Castlelager Premier Soccer League. Iqembu le-Bulawayo Chiefs litshaya le-Cape United nge-2-1 ngase-Luveve. Iqembu le-Dynamos libe ngujikilo bhanqa 0-0 lele-FC Platinum ngase-Barber Fields. Iqembu le-Yada linqotshwe nge-2 kanyange le-Black Rhinos ngase-Baobab kuthi ele-Cranbourne Bullets litshaywe nge-2 kanyange le-Herentals e-Nyamunga. Ngiyimele-Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi we-Afropop uMuthi Omnyama, yena-ke owethula i-single yakhe ethi Samhlalisa. Samhlalisa phansi.
Mina igama ngu-Ibongi Mafu, kodwa esitejini ngihamba ngumuthi omnyama. Namphuma koBulawayo kuntuduzo yethunqa kumfazi osaya indoda ya mina ngihlabela afropop kakhulu ipiano nje ndisestayileni lami into engiyizamileyo phari sikakhulu ngihamba ne-afropop.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya, ngoba ngithe ngiphuma koBulawayo magwegwe inamba engizisebenzisayo imvuna lezo engepha ngazo then kulezinye futhi ezibhaliwe ku-about yami kuWhatsApp izo engizisebenzisayo futhi ninamba eziyithuma.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ya, abalandeli into engingafuna ukubatshiyela yona iyi-1 leso isicelo sami esisuka ngaphakathi kube sapote ingoma zalokhali besapote ingoma zalokhali kakhulu.
Koge umtuma umtumnyama kunombolo zake zocingo ezithi +26377703142. Silubheba ke lapha uhlelo lwethu ngalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah.